Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabo lenkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 Ncwabakazi 2022 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I'm sure it was not a demonstration. Let it be very clear. We were seeking engagement. That's why it's the Aslanga name, because we've been communicating as business people.
Ezinye izakhamizi zakobulawayo zethule isikhalazo sokuthi ikhansili yehlise imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho eyedola lemelika elilodwa ngehola.
So izeki just cutting abantu out of the game. Bafuna nje abantu bangangeni. I think bafuna ahlale phansi a-review, ahlalele phansi a-review. Wayifuze ukudila ngakuthiwa kule nto emangalisayenziwayo.
Abe National Constitutional Assembly bathi bazamangalela imthethwandaba iZimbabwe Electoral Commission bephikisa isinqumo sayo sokukhuphula imbadalo okumele zikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho. Ingcweti zezempilakahle zithi kuqakathekile ukubana uZulu weZimbabwe azwisise ngesimo ese-autism ebantwaneni adinge usizo kusaselesikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zethule isikhalazo sokuthi ikhansili yalelo dolobho yehlise imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho eyedola lemelika elilodwa ngihola zisithi inengi kakhulu. Ngeviki edluleyo inkampani yequba lolu hlelo yokupaka izimota yekobulawayo eye-23 Investments ithe isebenza kadalala ukubana abashayeli bezimota benelise ukuthatha intshintshi ukuthi bayibhadalela kwenye indawo bengasuka isikhathi singakashayi ukwenzela ukuthi bengalahlekelwa yimali yabo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Farai Manganda oqoqe ukuya kwethulwa kwalesi isikhalazo.
Ngiyabonga. Ibizo lami nguFarai Mangana. Ngingubusinessman olapha kobulawayo. Lami futhi ngiyahlala khona kobulawayo. After sesibonile ukuthi i-council isi-introduce i-parking system le entsha ilobudlelwane TTI. Ibuye kithi isi-charge imali enkulu kakhulu. Senginanzelele ukuthi imali le iyadura kakhulu angiyikwanisi. Ngikhangele ukuthi before i-TTI u-city council ube in charge mina quarterly parking disc. E3 months, me in charge $34. So $34, if you divide it by 90, ibe inikeza 37 cents per day. So lay in charge yabo. Ibo ye isithi $1 per hour, which comes up to $9 per day. And the same amount leyo is about $810 for 3 months. So ngizibuze ngathi kanti kuyini abasekwenzileyo lapha eTown. Ungayenza ukuthi bethi hayi mana sikucharge inkalakatare. $9 per day ama roads ethu lokho esafile akula lutho olutshintshileyo. Ukansili wethu nguye nalo akula ukansili omutsha ovela America. It's the same things. It's just that sebelethe omunye umngane wabo omutsha kuthiwa ngu-TTI. And umngane wabo lo bafuna ukuthi bamnikeze imali la. Yena bavumelana ukuthi bamnikeze 70% bona basale nge-30%. So because of all of that, mina ngibona ukuthi le into le iyadula kakhulu kakhulu. So ngahamba kukansili ngazama ukubakhulumisa abona vele bengitshayela kachana le. But ukuhamba kwami e-council was to go and negotiate and say, hey, madala, into leyi yasigamula kakhulu. Ihloka leni leli likhulu kakhulu. So I wanted ukuthi at least bazwisise ukuthi imali leyi inkulu kakhulu abayichajayo. Ngoba akula muntu ohola imali lezi abazibizayo. So ngathi sempendukile endlini Ashala pansi lati no lapha kobulawayo kulamanye ama businessmen kulabami abanye engikhulumisana nabo bana ngizwe ukuthi bathini lapho. That's when I realized no wonke umuntu yakhala njengami, and we started talking and putting these ideas together. These are the same ideas esayenza ukuthi kube le I document ethiwa I petition ukuthi sihambe la e council sibanikeze I document le ilama grievances njalo futhi ile ilama answers ama interventions ababuyanga u mayor kabuyanga u town clerk kodwa bathumezile u Mrs Nesisa wabuya wazoyamukela ama petition on their behalf.
Bebe banengi yini abantu abakade betshengisela ohambe labo njalo bekungobani?
Namhla it was not a demonstration, let it be very clear. We were seeking engagement. That's why I say, as long as Sanganeni, because we have been communicating as business people, I think I can't have numbers because I was the main person to speak, so this was very welcome development from the business community, from the residents.
Lo ngumsoma bhizimusi uMnumzana Farai Manganda wakobulawayo obeqoxa ukutshengisela kwalamhla isikhulumele sekansile yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ngempela bamukele isikhalazo sabakade basilethe izakhamizi njalo akukho okuningi okungachasisa ngaloludaba daba bengakacubunguli.
Salbonani badaleli, igama lami nguNesisa Mpofu, Corporate Communications Manager edolobheni lakobulawayo njengosomlomo. Idolobho liyamukele izikhalazo zezakhamizi ekade zilotshwe phansi. Ugwalo lolukhona sizaluhluza sikhangele ukuthi izakhamizi zifunani. Okwakathesi idocument sitholakele. Siyabonga.
Lo ke ngunkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansile yakobulawayo. Abebandla leNational Constitutional Assembly NCA bathi bazamangalela emthethwandaba ikomishini eulawula ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission IZEC bephikisa isinqumo sayo sokukhuphula imbadalo okumele zikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Umlondolozi Ndlovu oweStudio 7 uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZimbabwe Electoral Commission ngolwesihlanu babike ukuba abafuna ukuncintisa esikhundleni sokuba ngumongameli bazakhokha inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola eMelika, $20,000, isuka kunkulungwane eyodwa, $1,000, eyomnyaka ka-2018. Amalunga edale lephalamende bazamele bakhokhe inkulungwane eyodwa yamadola eMelika, $1,000, isuka kumadola angamashumi amahlanu, $50. Ukukhweza kwalimbadalo kuchazwa ngabaningi njengenyathelo eliphambana lomthetho welizwe okuyisisekelo sombuso welizwe. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba, umkhokeli we-NCA njalo eyingcitshi kwezemthetho yesisekelo sombuso welizwe, uMnumzana Lavimpo Maduku, uveze ukuba ibandla lakhe lizakwenza konke okusemandleni alo ukuba kwehliswe intengo yokukhankasa ukhetho luka-2023. Umsekeli we-NCA unkosikazi Ingane Mkandla uthi abasoze bagoqe izandla beyekele uhulumende ezenzela umathanda ngalolu khetho.
Nangokubona kwami amafizi ezeki lawa angani axosha abanye abantu, because iZANU-P F we've got izimali isebenzisa ama-government coffers ukuthi bathathe izimali. Amaphathi la ama-oppositions imali zakhona lezi babe ngelazo zabe zingekho, so ukutshengisela ukuthi amanye amaphathiza ezehle ukungena ekukhontesteni ngokuthi babedlule izimali zakhona. Uprezident angangena, but as you go down the hierarchy yakhona iyagcina isihlula imali yakhona ukuthi bayithole ukuthi baregister. So izeki is just cutting abantu out of the game. Bafuna nje abantu bangangeni. I think bafuna ahlale phansi areviewe, ahlalele phansi areviewe. Wayifuze ukudila ngakuthiwa kule nto emangalise yenziwayo.
Uqhubeke esithi akulasizathu sokuba uhulumende akhweze lezi mali, esithi kumele kukhweze inani labantu ababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota kuluhlu olwe-voters roll, hathi inhlawulo yokuncintisa kukhetho.
Asomafizi ya-right lona.
aso bafisa right. And why do they say abantu babhatala ngama US dollar? Kona kule kule bond yeZimbabwe. Abasebenze iZimbabwe in bond ina leyo. Ibe yiyo ibhatala. Ba final imali ye US dollar. Abantu bokhona kula muntu ohola phela US dollar la. Sihola ibond yeZimbabwe. So kusese nje imali yaseZimbabwe ngoba i-election yakhona ngiyalapha eZimbabwe. So ke yimbono wami ngalokuthi hayi izeki ifuna ukukhipha abantu emidlalweni woku-election. Isale yona. Yona iyafina ukuwina. Ifuna ukuthi yena ukuthi iwinile. Babona ukuthi abanye ama-oppositions party angangena bazadliwa mhlawumbe ku-election. So kuyodinga indlela nje zokuthi keep it out of the game.
Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi loba nje lingavumelani lokukhweza kwemali liyenelisa ukubuthanisa imali lisithi izekhi kumele yehlisele imali. Lokhu kuthiwe isikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba.
Sibona ngani kuyinkinga ukubana ke kufakwe abantu kwezombangazwe ngendaba yokubana lo le mali lo kala. Njengokukhuluma kwabantu abatshiyeneyo ukubana ke sikhangelele ukubana imali kufanele ukuthi ke ibe yimali ekwanisa ukutholakala ngoZulu suka that singamisi ilungelo labantu ukubana ke becontest. So thina asisoze saba le nkinga ukubana ke sibhadale imali yabifunakala ngenxa yokubana ke na sifunda from uhulumende njalo silamalungiselo lethu afuhlanganisela indaba yokubana sibe silabantu abasekela ibandla. Njalo sibe lezi mali ezifunakala ukubana siye contesta ngoba kuzafunakala ukuthenga irigalia kuzafunakala konke. So siyabe silama budget njengabantu abaprepared njalo abalungiselela ukubana be home from uhulumende. Kodwa ke singabantu abaphakamisa umthetho, singabantu ukuthiwa we are pro the constitution. So umthetho welizwe uyavumela ubani nobani ola abantu abamsekelayo ukubana ke engene ke esikhundleni sokuba kukanso noma eparlamenti noba uba umongameli welizwe.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Tshenetsani Ntunga kwa uthi linhlawulo ikhuphulwe kakhulu, ngakho ke kumele kudingwe indlela engcono yokunqabela ukuba kungabi nguye wonke umuntu oncintisayo.
Lolu lunzima ngenxa yokuthi khona njengokutsho kwamaduku izeki ayilamandla yokuvuka iphonga ucabanga ukuthi imali engakayo efunakalayo owakuqala. Okwesibili, kumele sinanzelele ukuthi ma-City Universal Franchise sithi lilungile abantu abaningi ukuvota lokuvotelwa. So izimali zingaba zimali ezinkulu loma i-economy yethu enzima kangaka azitholakali lezi zimali. Kwenza ukuthi at the end of the day SD Democracy ibe yinto esikhanywa entanyeni.
Ngomnyaka ka-2018 eleZimbabwe laba nabantu abafika amashumi amabili lambili 22 abancithiza ukhetho lokudinga umongameli, kodwa abantu abathola amavoti akhanyayo ngumongameli Emmerson Mnangagwa owezanu-PF lomnumzana Nelson Chamisa owayekhokhela i-MDC Alliance. Izeki ithe isethula lombiko wokukhuphula imbadalo ngolwesihlanu kayizange icace, kodwa ithe ibuzwa i-Studio 7 namhlanje ithe iza kwethula umbiko ogcweleyo ensukwini ezilandelayo ichasisa ukuba kungani ikhuphulela imbadalo yokuncintisa kukhetho ngesilinganiso esikhulu kangaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sisedabeni lunye. Bayakhala abaningi ngokukhutshulwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo eZimbabwe, kodwa kube labanye abancoma izek ngokukhuphula imbadalo yokuncintisa kukhetho lukamongameli besithi bese kungena abantu abangaqedakaliyo. Umnumzana Ndiweni yingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena ke ngomunye osekela okunye okwenziwe yizeke.
Ngiqalisela kumali yama-MPs eyiyo engani angivumelani layo, ngibona iningi kakhulu. Sikhangelele abasakhulayo lokuthi abantu abaningi nje balotshwana abantu abangahlanganisa imali engako. Kukhona imali enela ukusithenga imoto ehamba ngamavili, bangaka abantu abangayenisi bathenga imoto ngemali enjalo. Kumele yehliswe. Sikhangelele ontanga, isikhangela abantu abasezigabeni ezisemaceleni ezigabeni zemaphandleni. Abantu abaningi ubamba yona $1,000 even yona i-100 isibili abanye babamba nzima, kodwa ngabantu ababesenza umsebenzi omuhle bekhokhela isigaba. Ngibona ngani imali akumelanga isetshenziswe ibe ngathi isikhali sokuvimba abanye abantu baphatheke kwezokulawula kwezigaba. Ngomnaka nami ngicabanga ukuthi $1,000 iphezulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje ngehliswa ibe phose ingxenye kumbe ehliswe mbijana. Yona eyama-councillors lama-senator layo ingani phezulu dlala mbijana, vele balutshana abantu abangabamali engaka. So ngomnakalo wami ngibona ngani kuzavimba abantu abaningi abangabambi imali ngesandla kodwa abalobukhulu sokungathiwa sokwenzela labo abalemali kuphela hayi kuba ngumongameli
ukuthi hayi kulapho kade ufuna ukungena khona khonapho ukuthi ukubona njani ekamongameli
ngibona ngani ifanele ngoba nxa uzakhokhela ilizwe lonke sungaswela abantu abangakuxhasa ukuthi ureyize i-20,000 uzakhokhela ilizwe lonke jikelele hayi ngibona ngani mina iphose ibe naneno nxa sikhangele izinga lesikhundla sikamongameli ngibona ngani inganeno singathi phezulu kodwa ke ngibona ngani inganeno yikho ngishilo phambilini ukuthi ndangani ukuthi nxa ulizwe lonke kumele wenelise ukuthi ube labangane kumbe abasekeli abangakuphosela imali enelise ukuthi ukhontesi ngopresident 20,000 ngibona ngani kimi kangilankinga layo kangako kodwa njengba ngishilo engile nkinga layo le yabo-m p hhayi liyanasibili
asithi umdladla ufuna ukuba umongameli uyazithengisela nje khona ngale emkambo emagogoba uthengisa amafutha okugcoba inwele uthengisa imbambalela lokunye andifuna ukuba ngumongameli angenza njani ngakhona
ngiyavuma ukuthi angeke ngiyenelise lami nginje kodwa ngomnakano wami ngicabanga ukuthi isikhundla sikamongameli yes wonke umuntu ulelungelo lokuthi aphathe kwezokhetho nxa efuna ncintise abe nguye kodwa sigcina sesiba lama labaphatheka abaningi of course i-democracy mbe yiyo umbuso wabantu wakhona kodwa uthole ukuthi sokulabantu abafika 50 abafuna ukuba ngumongameli sokungani sokuyinto engani iyadlalwa ngombono wami kodwa ngicabanga ukuthi hhayi isikhundla sikamongameli asisitshiyeleni asisitshiyeni sinjalo nxa ukuthi abantu bafuna ukuthi bamphathise ngibona ngani amavenda ezimbabwe they are over 5 million nxa befuna ibe ngumongameli bangayi-raise 20,000 bengincedisa mphatheke ngithundise ekhethweni
umnumzana mdlala yingcwethi ecubungulayo ezombusazwe limuzwe ixoxa lapho lo Gibbs Dube we-studio 7 ekobulawayo uGibbs uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Thandazani Moyo olandela ezombusazwe
kuqakathekile Dube ukuthi ma ufuna ukuba ngumongameli welizwe u-afford ube nemali yokuthi uyazigcina wena uyagcina ifemili yakho ukwenzela ukuthi ma ususiyangena le ungaveli kube ngumntwana oqala ngokuthuthukisa isikhwama sakhe so ma ungalayi i-20,000 angeke kube ngumongameli welizwe and nathi ngeke size sikuvotele kahle kahle ngoba asikho isidingo sokuvotela umuntu ongela ngisho 20,000 so i-leadership iqalisa from a family level you must afford ilokhu zeni 20,000 you must have amanye ama-businesses lawe sowabonayo sibe le track record yokuthi lo muntu uwenzeni empilweni okwenza ukuthi si-truste ilizwe lonke ngaye ngobukhokheli belizwe lonke esimnikeze njalo ama-president iningi labo basponswa yi-political party so ma urana ukhokhela i-political party kumbe ibandla lombusazwe elingakhoni ukukubhadalela i-20,000 okutsho lelo bandla lizaba yi-problem elizweni lizathatha imali yonke kalikhoni ukuthi lizigcine lona ngokwalo kalikhoni ukuthi li-afford i-20,000 not to talk of ukuthi li-campaign kumbe ukukhankasa ilizwe lonke jikelele so ngamafishane kangilayo inkinga ngemali le esifakwe ku-president yethi hhayi ama-president kabayibhadale le mali basibuthi
nxa sisikhangela ke ubu-councilor lobu-MP uba lilunga ledale lephalamende ungathini ngembadalo yangkhona
ukuba lilunga ledale lephalamende lokuba ngukhansela kusuka kube nzima kakhulu ngoba sikhangelele ukuthi kungene intsha lapho babadube abantu abangaze basebenze abantu abaphuma ezikolweni abantu abalolwazi njalo abasesele energy so angeke siexpect ukuthi bona labo bantu bebe sebele mali yokuthi barun yokuthi babhadale $1,000 imali enengi kakhulu imali ethenga imoto phela le imali ethenga izinkomo imali ethenga imali engaqala ibhizinisi kahle kahle so ngicabanga ukuthi lapho izeki kumele ivakathe kuma-policies wayo ibone ukuthi hhayi lokhu iyehlise kancane kayehle kancane kwenzela ukuthi labo ababuya emafemilini aphuwa kumbe laba abaswelayo bakhona ukuthi bayenelise bengene ngoba ukuswela kakusikho ukuthi kawulawo umqondo wokukhokhela kumbe kawulaso isipho sokutshintsha izinto emphakathini silabantu abaphuwa abangakhoni ukuzithengela ukudla namhlanje kodwa uma singabanikeza umbuso wekhansili yakobulawayo kungaba lotshintsho bona labo bantu babantu esibadingayo babantu esibamelayo. So izeki manje sibavalela ngaphandle ngokukhupha lesikwenza intengo abantu ngeke besakhona ukuthi baafford ukuthi bangene edale leParliament not to talk of ukuthi bakwanise ukukhankasa. Remember basazokhankasa futhi bancenge amavoti. So zimali zonke lezi zifunakala kumele izeki ikubhekisise konoko njalo ibe lozwelo ukuthi sinikeze intsha nabomama abangaze basebenza baba independent singakhuluma omama abangamazakhela ngesiNdebele kumbe abashonelwa ngamadoda yibo abantu esifuna manje babuse ilizwe bakhokhele endaweni zasemphakathini ngoba yibo abantu aba-understandayo ama-problems abhekwa ngumphakathi.
Pho abantu kumele benzeni ngakhona?
Abantu kufuze kube le ngxoxo. Kahle kahle ngithanda ukunxusa iParliament Dube. IParliament kumele ipetitione izeki itshele izeki ukuthi hayi izeki siyakuvuma lokho kukapresident kodwa kasibhekele abancane.
Loge umnumzana Thandazani Moyo omunye wabalandela ezombusazwe limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Ku live talk lamhlanje sikhangela inyathelo le commission ebona ngezokhetho eye Zimbabwe Electoral Commission ZEC lokukhuphula imbadalo kumele ikhokwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo oka 2023. Ingcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukubana uzulu weZimbabwe azwisise ngesimo ese-autism ebantwaneni adinge usizo kusaselesikhathi kwabezempila kahle ngoba ikhona imfundiso yokondla umntwana olalesi simo. Kulokukholelwa ekuthini uloyiwe kumbe akalangqondo epheleleyo. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ekhangele abaphila nalesi simo e-Autism Organization Zimbabwe bathi imfundiso lemikhankaso yolwazi ngaso isisabalale emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe. Unkosikazi Abigail Mija ophethe imisebenzi yokufundisa abantwana abalalesi simo kulinhlanganiso othi limfundiso igoqela ukubafundisa imisebenzi yezandla engabaphathisa empilweni yansuku zonke ngoba iningi labo lisiba lenkinga yokuzinakekela.
Ungwane kona ukukhula shika 20 years. Angosha pamba iroro bese yakutomukanganisa
kwasho ukukhula eze abe leminyaka engamachumi amabili elokho egqoka amapamba.
Unkosikazi Marilyn White oyitherapist ekhangelana labantwana abale autism othi ngaphandle kwalokho ukufundiswa kwabo kukhoqela okufana lokulungisa lokhu lalokhuya endlini ukuthunga ukuhlabela ngitsho lokukhuluma.
Vamwe vacho vagonekana kumhanya kuita fiziyo vamwe vacho vagonekana kutaura.
Abanye abanelisi ukugijima, abanye abanelisi ngisho lokukhuluma. So silendlela ezithile zokubafundisa.
Unkosikazi Edna Tembo ololwazi phezu kwabantwana abanje uthi ngabantwana abangafuni ukuphazamiswa kundlela abaphila ngayo.
Kuti unukweshe mazino chai kwa anochika. Bana vedo ava vanochika zvekugirwa musoro. Vanozeza kuti misoro yavo ibatwe.
Vaisava kukupa. Abanye abafuni ukugelwa inwele zavo. Kudinge ukufundiswa ukuba vemukele konke lokhu empilweni.
Uthi lokhu kugcina kunzimela abazali labanye nje abantu ngoba abanye abantwana abanje bezonda masinyane nje kodwa besenelisa ukwenza okunengi okufana lokuhlabela, ukugijima, i-art lokunye bengafundiswa ku-rehabilitation yawo.
Isi hatingogumiri pa-rehabilitation chete, tine machiremba tinoshanda nawo.
Asenzi i-rehabilitation kuphela kodwa silabo dokotela ababahlolayo ukuze bethole uncedo oludingakalayo.
Unkosikazi Tendai Helen Mutambara uthi abazali abagcina abantwana babo ezindlini bengelalwazi lokubakhulisa beyabe bezaphazamisa njalo belahlekelwe lithuba lokuba abantwana babo laba besebenzise izipho abalazo ngokugcweleyo empilweni ethi kunjalo bayajabula ukuba uzulu kwele Zimbabwe sesamukela ukudinga ulwazi kunye loncedo olukhona.
We only have out of 38 children only 2 who are day scholars. You can imagine.
Lesi simo sibiba sitholakala kubantu abakunani lokugodwa kusiya kokubili ekhulwini yabantu bonke emhlabeni jikelele. Kuzwekazi le-Africa abazali bagcina befihla abantu babo, abanye bethathwa njengabantu abanesinyama i-case, kumbe njalo bengabeke beloyiwe, kumbe bengelangqondo ezipheleleyo, kumbe ukuba ngabantwana abagangileyo, kanti kungayisikho kuyisimo nje esilungisisekayo umntwana azikhulele kuhle. Abantwana abale autism bavame ukubonakala ngezitshengiselo ezifana lokugijigijima, lokwenza lokhula lokuya esikuthi yi-hyperactivity. Bephuza ukukhuluma, bephuza njalo ukuhamba, kulinganiswa nabanye abalingana labo. Besiba lodubo njalo lokulala ke ngezikhathi zokulala, abanye njalo belomkhuba wokuzilimaza okumele abazali bengakubona bethole uncedo losizo ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abohlangothi olubona ngezemapension ole National Social Security Authority NASA bathi sobe ngezelele inhlawulo epension kusukela mhla ka 1 Ncwabakazi ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini i50% kuhlelo ole pension and other benefits langamashumi phose amane 39% ehlelweni lwe accident prevention and workers compensation scheme. INASA ibuye yathi isizabe ihlolisisa inhlawulo yepension leyi ngenyanga ngenyanga ukuze kuncede ukuthini abantu bathole imali ehambelana lokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. INASA ibuye yathi njalo isilendawo lapho okwelatshwa khona abakupension kungela mbadalo emadolobheni agoqela iHarare, Bulawayo, Mutare laseGweru ezinyangeni ezilandelayo. Noma kulabanye abakwemukele ngenjabulo lokhu, abanye bathi isilinganiso esengezwe ngaso sincane kakhulu. UGena Gumede Saidi weStudio 7 uthole ithuba lokuxoxa lezinye uthole ixhupha lokuxoxa lomqondisi wenhlanganiso eNational Social Security Retirees Trust, uSenator Gideon Shoko.
So, in short, uyabona ukuthi khona mfana ukuthi ngibhadale amagetsi la ngoba ngihlala edrobheni, mfana ukuthi ngibhadale amanzi. Engingawutshela khona ukuthi khona ipension yami ifanele ukuthi ibe above i-PDL, i-poverty that I'm like, ukuthi ngiphile khona pha kobulawayo. Otherwise, even umuntu ese-reserve is worse than me. Uyakwazi, kuye kuyamangalisa. Abantu abasema-reserve thina sasithi hayi bangcono, labana they are worse ngoba izinto zidura worse khona le ma-reserve.
Ngokutsho kwenu litho ukuthi akusizi ukuthi leyo mali yengezelelwe, kwenziweni ke?
Yikukhuluma nje ama-figures angasebenzi ngoba imali yakhona akula lutho. Yikho engingakutshela khona nxa sikhuluma ngopension. Opension abayahlupheka mama. Kulowo pension abasetsholotsho, opension abasenkayi, opension abase ePlumtree ngale kondolwane bafanele ukuthi bayithathe ipension yabo ePlumtree kumbe abecholocho bahambe bayayithatha eWange kumbe babuye ngapha kobulawayo. Bebuya ngapha kobulawayo bafanele ukuthi bagade ibhasi. Ibhasi le iyadura ukudlula ipension yakhe. So akula lutho makumele. Ukukhuluma nje azikwazi ukuthi siphila ngani. Anti yakwazi kudala sasiphila ngoba lina abantwana lalisikhangela. Manje kathesi even labantwana bakhona kabasebenzi. So akula ubaba kumbe imbuli abadala abathi bona abantwana bazasithengela ngoba kabasebenzi. Abantu abaqina ukusebenza yithi.
USenator Gideon Shoko ngumqondisi wenhlanganiso eNational Social Security Retirees Trust exoxa logayina Gumede Saidi ekobulawayo ecingweni. Singakalugqibeki uhlelo lwethu lwalamhlanje, wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela ezinye izakhamizi zakobulawayo. Lamhla ziye zifole nikeza ikansili isikhalazo sokuthi kwehliswe imbadalo yokupaka izimota enzekini yedolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.